Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, asebebanjwe belegcikwane le COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926 ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Abantu beluveve kobulawayo bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole babebandlalezaphu. Ngu-Woza Friday kuliviki sileqembo elicula umdomo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale efilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi amane lanye 41 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abahlanu kuphela yibo abavele kwamanye amazwe. Abangamachumi amathathu lasithupha babo i-36 bekungabantu abangazange baphume elizweni. Lokhu kutsho ukuba asebebanjwe belegcikwane leli sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu i-306 labulala abalichumi lambili i-12. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisishiyagalombili 86,212. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12,430,780. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 558,324. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,252,128. Kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika esebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 541,381 labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili i-12,443 wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 264,721 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Ngusenjalo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufanele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Ekhuluma emhlanganweni we-Politburo yebandla lakhe le-ZANU-PF namhla eHarare, uMongameli Mnangagwa uthe kuyadanisa ukuthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 likhuphuka kokuphela elizweni. Iningi lisola abangena elizweni ngokungekho emthethweni bevela iSouth Africa ngokumemethekisa igcikwane leli, ikakhulu eMathebeleland South. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazo njalo elwela ilungelo loluntu.
Siyamuzwa uMongameli esithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe kuqine ngamandla indaba yoku yama restrictions ye lockdown. Bekumele ngathi into eyenziwa kudala. Inamba khona phana ziqalisa ukukhuphuka, abantu beqala ukungena emaborder bebuya lama numbers amakhulu. Kodwa bakhetha ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho. Asiluthi ukuthi sicabangele ukuthi le instance entsha bayithathayo bayithathela ukuthi balwisane la le demonstration le ecatshangela ukuthi izakuba khona mhla ka 31 July. Kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku-demonstration. Kanti bekumele ukuthi nxa kade kuvele ku-serious ngayinto yenziwe kudala ngaba ama-churches angavulwe, ngaba izikolo kakuhanjwanga, ngama restaurant wonke la asevuliwe lani lani, konke sokusenzakala ngaka kuvele kakuyenziwanga. So sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le demonstration ngamhla ka 31 July.
Siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye.
Inani labantu asebe ithola umkhuhlane lo owe corona owe COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South. Iproblem isemagedini eBite Bridge, amaboda ayavuza. Abantu bazingenela umathanda, bephuma umathanda, behamba nje engathi kakula ma restrictions akhona we lockdown. Labona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangkhona yibo futhi ababuya lawo lomkhuhlane befike beuchithe khona phana eBite Bridge. Ungafika eBite Bridge uyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi. Ba relaxile ngesilungu kuphele kabazihluphi ungani kakulala uthola ukhona. Especially kwiindaweni ezithoze nezemaphandleni la kuma growth point. Abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus. Babuthana ezifeni kuyagcwala ezitolo kwenziwa njengantwa vele kakulala lutho. Abantu sizaphela nxa singazwisisi into okumele siyenze. Abantu kabathathe seriously indaba ye coronavirus. Ke siyenze nale social distancing, sifaka ama mask noma singapi, kugezwe izandla, abantu singathathi sithelelane lomkhuhlane.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki lelizweni jikelele?
Ngokuya ngokuya melithi ngaso ukutestwe abantu abaningi sibincane abangafika imillion. Kodwa ngikhona sitheste less than 100,000 and abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani, iqino kunganani, ingozi kunganani. Abantu befundiswe njengendlela okwaliwa ngawo lo mkhuhlane we-HIV, uhamba kunika izikipa, abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke ngoba sizaphela sibili ngendlela esiyenza ngayo. Ngani hayi asibone ukuthi kulo mkhuhlane omkhulu ongaka uhulumende kadlala indima yakhe ngendlela efanele, yafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ecubungula ezombusazwe. Sixoxela eseGwanda eMathebeleland South. Iningi labantu abalokhu bephathekile emzimbeni kodwa asebasila emkhuhlaneni wesihudo esihlasele izakhamizi zeluveve kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angcolileyo ayihlanganela lawo aphuma ezambuzini, bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole kwabe bandla lezaphu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isihudo esiqhamuke emzini weluveve ngenyanga edluleyo sibulale abambalwa, ikakhulu abantwana, abanye abangafika phose inkulungwane begula belaliswe ezibhedlela, abanye begula bengekhaya. Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association eluveve kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma ubonye isipho abasithole lamhlanje, ethi amanzi sebewathola kulezi insuku kodwa abakawathembi, njalo ikhansili isike yafika yakhulumisana labo.
Amanzi kulezi insuku silawo since wasithembisa ukuthi amanzi awasoze bayavale lokhu seselawo, kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kabawakathembi. Ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisile, kumbe lo munye bengazange sambamba umzela esekhuluma ukuthi isisu sesingigijimisa. Okwenzakeleyo ngomvulo umeya wabuya ehamba nama-councillors no-chairperson, bona besitsho baxolisa ngokuphuza ukubuya phakathi komuzi uzokhulumisana lezakhamuzi.
Esinye njalo isakhamuzi seluveve esithole isipho sokudla, umnumzana Gaunza Magawi, laye ubonge kakhulu ngesipho asitholileyo.
Hayi, mbonge kakhulu, inkosi ibusisela kusasa. Kade side So vele lathe bese sithwele nzima sesweli ukuthi senzeni. So then hayi nxa se kunjana kulabantu ababuya bengenele njengezapho. Hayi siyacela nje ukuthi kubuya phenduka ibuya abantu beyikampenele bayivoteli iwine.
Unkosikazi Joyce Dliwayo wabanye abathole isipho sokudla lamhlanje ukhala ngomzukulu wakhe waphepha ekunatheni amanzi alobulongwe babantu. Oseqathuka umzimba
phangela umthunzulu wami ngendaba yamanzi ngamanzi wona lawo phola amadokotela ngikungahamba kabachasisa ukhona umunye ovelo lelelo gogo olo 89 years layusukile laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama egreen bathi bafuna amanzi fresh yiba ba affecta kakhulu.
Umgcini sihlalo wezapho emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda uchaza izipho abazinikeze eluveve lamhlanje.
Sibuya lapha sizonika izakhamizi eluveve abagulayo labanye abatshonelweyo impuphu le-cooking oil lechukela lesawudo lesepha yokugeza lesepha yokuwatsha lamahlamvu etiye sidoneta sibandla lezaphu singakhetha ukuthi lo muntu ngowe-MDC ngowezalo ngowayiphi party sinike bonke abantu as long kungumzimbabweni kuyi-community yeluveve ehlanganelo hlupho.
Ngilabantu eluveve liphathekile emzimbeni njalo abantu lokhe besifa kuthi abanye lokhe belaliswe esibhedlela sempilo Central Hospital kuthi abakhutshwa esibhedlela baqhubeka bethola usizo eklinika yeluveve. Umphathi wezempila kahle kumunicipala wedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda ngolwesibili uchaze umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi kobulawayo ethi kulabantu asebefike emakilinika akobulawayo leluveve bephethwe isihudo kusukela mhlaka May 17 kusiyafika mhlaka July 3 abayi 1800 kuthi asebesichile balichumi lantathu abanye babhubhele endlini. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance abalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lo nkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebeyili ziyekethiswe siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance ababalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lo nkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebheyili zikethiswe siyaliwe ngumthethwandaba namhlanje. Abathathu laba babikwa bemele baye enkambeni zamapholisa ezihlukeneyo kathathu ngeviki, yikho-ke bebecela ukwehliselwa lokhu. Iqweta labo umnumzana uBeshaba ulandisa ngalokhu.
Tishida kuthi ma-bail conditions evasikanava anzirerutswe izvishoma sekuti vari kuripota katatu pavhiki, zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa. Havana kusununguka mumafambiro avo.
Sisedale sifuna ukuba iziqondiso zabo zebail ziyekethiswe baya emapholiseni kathathu ngeviki. Idale lithe udaba lolu lamalanga amalutshwane luphume emthethwandaba kungakho lithe bazaqhubeka besiya emapholiseni kathathu.
Abathathu laba babotshwa kunyanga ezimbili ezedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umsebenzi wokubuzisisa abangakhethwa ukungena kukhomishini elawula umsebenzi wentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission, ZMC, usungulwe namhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikomishini yeZimbabwe Media Commission ephiwa umsebenzi wayo isisekelo sombuso welizwe jijo elawula ukuba intethe lezindaba zingasebenza njani lokuba ziphiwe imvumo yokusebenza zikhululekile. Bebefika ichumi lasifica mina nombili 18 ababuye ukuzebuzisiswa kuma interview enziwe namhlanje uwabe ngenelisa na umsebenzi wokuba ngamakhomishina oZMC besuka kunhlangothi ezijineyo zempilo. Iqula leCommission of Standing Rules and Orders elePhalamende belibuza abantu laba ukuba bayawuzisisa na umsebenzi wokulawula ukusebenza kwentatha lezindaba lokuba ulwazi lwabo lungenelisa kanjani ukusebenza kwecommission le. Omunye walabo abakade bebuzisiswa ngusikhwica mfundo Ruby Magosongwe, yena ochasise umsebenzi wecommission le.
Munye wemisebenzi wekomishini le engiwaziyo yikufundisa intatheli zindaba. Ukufundiswa kwazo kuyahambelana lezifiso zelizwe ukuba ilizwe libambene lilokuthula ngendlela intatheli ezisebenza ngayo, ukuzwa ukuba uZulu loba intatheli zithini ngomsebenzi wazo.
Unkosikazi Miriam Majome yena osebenzela inhlanganiso ezimeleyo eVeritas uthe nxa engathola lo msebenzi uzabona ukuba intelezi yaphiwa imvumo yokusebenza zikhululekile ikakhulu ngesikhathi se-coronavirus.
The media is already doing a big service to the community.
Intatheli zindaba zenza umsebenzi omkhulu ngalesi sikhathi ebantwini bonke sebesebenzela ebulenjini be-internet. Lokhu sekuncede ukuba banika abantu abanengi ulwazi. Lokhu kuzonceda kakhulu. Kungaba kuhle nxa bengatholi abantu abanengi abalolwazi ukuze uZulu ale ethola umsebenzi lo.
Abanye abakade bekuma interview namhlanje abazakalayo babalisa owake waba ngumsakazi weZBC uMphile Marubi, igqwetha umnumzana Ntanaka Mganyi osebenzela inhlanganiso ezizimele umnumzana Philip Basirayi labanye. Idale lePhalamende liza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa amabizo abantu abalitshumi lambili abazakhethwa phakathi kwabalitshumi lasishiyagalombili abangena kulolu hlelo lokubuzisiswa. Ngimele iTudo 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi yokungena kuhlelo lolu ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethondaba weSupreme Court usuthethe isinqumo sokuthi idale leHouse of Representatives lomtshutshisi weNew York bangeke owamanje bavunyelwe ukubona ingwalo ezijulileyo zomthelo weTexas zikamongameli Donald Trump ocatshangelwa ukuthi wayengahlawuli ngemfanelo umthelo lo. Abehluli bomthethondaba abenze isinqumo lesilamhla bathe abadinga ukubona okwenziwa nguTrump kungenziwa ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi yi-grand jury. UTrump kafuni ukuvezela uZulu indlela ayihlawula ngayo umthelo weTex. Abancintisa ukhetho lukamongameli bajayele ukuvezela uZulu indlela abahlawula ngayo umthelo weTex. Obe ngumkhokheli kahulumende kwele Ivory Coast uAmadou Gon Coulibaly kaSeko. Ubhubhe izolo esanda kuvela kwele France lapho ayeselatshwa khona isifo esingavezwanga nguhulumende. Ubekhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomfumfu lonyaka. Zezithwala abantu indizamtshina kwele Nigeria kulandela ukumiswa kwazo nguhulumende ngombimbido lonyaka kusenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Indizamtshina lezi ngezithwala abantu kwele Nigeria kuphela. Akwaziwa ukuthi zizaqala nini ukuthwala abantu abafisa ukuya kwamanye amazwe. Owayengusiba lukhulu wesabelo sechihuyahuya kwele Mexico uSiza Dute usebotshiwe. uDude ocatshangelwa ukuthi watshontsha imali kaZulu edlula izigidi ezingamashumi amahlanu 52 million ubothwe ngamapholisa eMiami khonapha kwele Melika bese kule minyaka emibili edingwa ngamapholisa.
Izakhamizi zakomakhulela ePlumtree zithi seziphelelwe zinkomo ezibulawa zindlovu zizibangisa amanzi okunatha ezilibeni. Udaba lwendlovu lezi sike sabika ngalo kulomsakazo okunyanga ezisanda kwedlula, njalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle umnumzana Tineshe Farao wathembisa ukuthi babezathumela abazingeli babo kulindawo bayizixotsha. Kodwa izakhamizi zithi akukenzeki lokho. Ukunsukwana ezedluleyo umnumzana Farao utshelela umsakazo njalo ukuthi khathesi babhekane lodaba lokusilela kwemali ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus, yikho nje besehluleka ukuqhuba inhlelo zabo ngemfanelo. Izakhamizi zithi indlovu lezi ziqale ngokudiliza ingadi zazo lapho ezilime khona okuchiyeneyo. Izakhamizi zithi njalo okudanisayo ukuthi sezibulala izifuyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wezakhamizi umnumzana Simon Maseko ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indlovu lezi seziluhlupho olukhulu kakhulu. Le 2 days abelala bezixotsha sefuna ukuyangena kule ingadi esayenzelwa Mrs. Nangaba. So abantu belala bebasimlilo betshaya imichilo sezifuna ukuyangena khona phana ngoba sezibonile ukuthi no izwe ingadi esisele khathesi. Le ngadi zonke seyaqeda zonke emfuleni. So isifuna ukulandela nale ekaMrs. Nangaba. Indlovulezi so angazike ukuthi njengoba kuyukuthi kwancediswa kangakana siza kuyaphi thina phakathi kwesigaba sikamakhulela. Impilo yethu angisayiboni siba impilo ngoba nxa sesiphele yikho konke, siphele izinkomo, siphele izingadi, siphele ngamasimu, pho angazi ukuthi sizaphila sinjani ngoba into yethu yonke esiyenzayo khanya iyekelwa indlovu ukuthi wazibhandalayisa. Yikho besesibize uMP ukuthi kabuya zebona ukuthi kambe sona isibaya senkomo nxa sesiyiliyana indlela kuyabe kuyikho yini. Yikho sasimvotelele kholoku ukuthi abe ngumhleni wethu. Pho khathesi kakusakhanyi ngoba la sike saba la simbonisa ngakho azange sizwe impendulo yakhe. Samnika la masu ukuthi sicela kuye lungiswa amanzi endlovu, indlovu zisuke phakathi kwabantu. Pho bayala kholoko abantu babezimisele futhi ukuthi ukuze babe lempilo engcono kungcono bathini bayigebhela indlovu amanzi emfuleni babuye bona la madramu kulungiswe njengoba kulinda usiziba zibe leziliba zendlovu lapho ezinatha khona kulokuthi zizebulala impilo zabo.
Azikabulali bantu yini kumbe ukubalimaza
ebantwini? Hayi, kule one nje othi babaleke kakhulu bedinga inkomo kade zingabonakala ekhanya ngabona zadliwa zimpisi. Bachayisana lazo indlovu lezi bathi zabaxotsha ujaha wakhona omunye ngu-teenage uthi zabaxotsha okumangalisayo. Babaleka lokuthi bayasinda njani, bathi basinda ngomsa wenkosi ngoba bathi indlovu lezo abahlangana lezo zabantwana abancane kade nxa betshaya ugodi ukuthi kazivaleke zona zazigijima siza kubo. So bathi zilabantwana bathi abazibonayo zazilabantwana bebaningi kakhulu abantwana. So besicela ukuthi uMP kakasondela zebona ukuthi kwenzakalayo ngoba angazi ujabulela ukuthi ubusa uzabe ekhokhela abantu abangabayanga asebephelele zinkomo kumbe uzakuthi nxa sesiya emavotini athole ukuthi uzavotelwa izidumbu yini njengoba ezayekela laba abantu bafe ngoba ukufa kwezifuyo kuyikufa kwabantu.
Umnumzana Simon Maseko yisakhamuzi sakomakhulela ePlumtree ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhonale kwamakhulela ePlumtree. Umeli walindawo edale lePhalamende umnumzana Dingomuzi Phuthi yena kaphendulanga imbuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe. Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale eFilabosi. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smart.
Umdumo kamaskandi uqumba abantu abaningi kulezi nsuku. Sehlele khona le kokudlwa yomnyama safula iqembu lamavuthela lona nimelwe ngu Freedom Fire Sibanda
sekufuna kali amen.
Ngizalelwe ePhilippus esigabeni saseGangabeze. Ngafunda izinga lemfundo ephansi ngafunda eSt Matthew's Primary School kwasekuthi ke imfundo yaphezulu ngafunda eCharles Secondary School. Iqembu liqale ngo 2006 salibiza ngegama lokuthi ngamavuthela.
Vuthela vuthela njalo ahlele umculo wabo kamnandi. Kungani pho babizwa ngaleli gama?
Limele indlela esishaya ngakhona, sishaya ngesimo esiphezulu kakhulu. Kona kuze kuthiwe ngamavuthela lavela ebantwini abedayi madoda liyavuthela lishaya kakhulu impela, yikho ke sagcina sithi singamavuthela. Amavuthela asenama album amabili. I-album yokuqala iyenzwe ngo 2010. Enesihloko esithi sibuyile, bese kuthi le esibili yenzwe ngo 2017 inesihloko esithi ayaphela amasiko akithi.
Iqembu leli liqala ukucula lalingena njongo yokucindezela umculo walo. Babezidlalela bezilibazisa njengabangane, kodwa iningi labantu labakhuthaza ukuthi kawapheke umculo wabo ngoba becula kamnandi. Kunjenje sebra madlalathi athakazelelwa ngabantu abaningi asetholakala, kodwa balomlayezo kuZulu wonke olaleleyo ngalesi sikhathi.
Ikubacela nje kuphela ukuthi basupporte umculo wasekhaya, basinikeza amandla mpela ukuze lathi siphakamise iflag yakithi kwamthwakazi. Bese ngicela kakhulu nabaculi abafethi nodadewethu ukuthi sengathi bangacula mpela ngendlela enhle, ngendlela esimanga, bangabi ngama-copycats, bangalandeli amanye ama-artists avela kwamanye amazwe.
Ngempela baludinga usekelo lwenu balaleli. Dengani umculo wabo libakhuphule njalo lingaxhumana labo likhulumisane ngezomculo batheli kamahwaya.
Siyatholakala enkundleni zokuxhumana, siyatholakala kuFacebook amavuthela, bese kuthi ke kuTwitter siyatholakala @amavuthela1. Inamba yocingo elingasithola kuyona ngu 0813130461, kusho ukuthi ngiyami ke leyo namba uthula ku 0731760288, ngubaba uHlongwane onguye osixhumanisayo nabantu uma kukhulunywa. Ngiyabonga kakhulu.
Kunale kugodlwayo kwamahlaba ethwale lapho esithola khona leli qembu elivuthela livandele licule umdumo kamasikandi ngobunono obukhulu. Lona belimelwe nguFreedom Sibanda kuhlelo Walls of Friday. Siyavuthela siphuma kanje. Igama lami nguEzra Chisa Sibanda, libe lempela sonto emnandi.
Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa isithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m.